ngenyaka incasane lezamabhizinisi ibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibuye sile deficiency eyokuthi-ke basilamagetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esilabaningi amabhizinisi amaningi-ke uzafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza igetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi so nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade ilayo isithethwe yonke isihambile so kangiboni-ke lo nyaka kusuka nganeno kwakuqala lokho okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone ifinyela nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo ngibonani lo nyaka ibhizinisi kanye iboni iphakama ngezizathu ezolezenyezibekhaya ezilandelayo okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yezimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akuna opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bakulungisise angihluleke ukulungisa nge-42 years so kuthi ukuthi umntaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinywa-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela
ulahlekelwa yinzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi
nginesiqiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntukamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo hamba ngasikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabine njani okwakuqala-ke ntukamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini ngesikhathi sokuthi abantu babesebenza aphenduke ebusuku abantu sebelele so kuthi ngezinye indlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi khona bayakhompanisetha i-production yabo bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezame ukuthi baqamukele amagetsi bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi indasi yosebenzisa amagetsi ngibone ngani-ke seduze ukuthi bavale ngoba sebethona abantu behlezi kube sekuthi labo abalemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze so ngalezo ezizathu engizibe elizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yento zolezenzelotshini